umozimpofulo Mike Chimombe vamise emthethwandaba kamanje eHarare besetheswa ukuqambula imali le okumele bayisebenzise ukuthenga imbuzi zabantu abahluphekayo ezabelweni zonke ezedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamashumi amabili 632,000. Umthethwandaba uthi behluleka ukwenza lokhu bacina bethenga ezedlula kancane inkulungwane ezine 4,208 ezazibiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola emelika 331,000. Abakukomishini ye-Anti-Corruption Commission abamangalele emapholiseni bathi umpofu lo Chimombe batshayela esikhwameni phose imali yonke abayiphiwa luhlangothi lwezokulima olwe-Ministry of Lands basebenzisa inkampani yabo engekho emthethweni eye-Black Duck Livestock and Poultry Farming. Uhulumende wagcina evalisa isivumelwano abasilobelana labo ngomnyaka ka-2021 esinanzelele ukuba baqamba amanga ngokuthi balembuzi ezedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu 32,500 okumele bezinike uZulu. Kodwa kukhanya bathenga iminjanja eyincosana kulokuthi benike uZulu ezilohlonzi okumele abantu baziqhubelane beze bebe lemihlambi ethe xaxa. Umcishizi kahulumende ucele ukuba ababili laba bavalelwe entolongweni ngoba balakho ukuhluphana labafakazi. Igcotha labo umnumzana Ashley Mugia uthe kabasoze bakhulume okwenzakale namhla emthethwandaba esithi udaba lolu lakho ukuphazamiseka lingakhuluma lentatheli izindaba.
Can you excuse us for now?
Thiya nani lathi asisoze silitshele okwenzakale edale namhlanje. Nxa sesiqhubeka sizalitshela, asilwa ukukhuluma lani namhlanje.
Elinye igcwetha leHarare umnumzana Melis Mabena uthe udaba lolu luyamangalisa ngoba kubotshwa uChimombe lo mpofu khona kulabantu abaningi abaphatheka kunkohlakalo.
Kodwa kwinto esiyikhangeleleyo elizweni lohulumende esingathi uphethwe ngabantu abangalandeli umthetho, amahlongandlebe, izigelekeqe. Kodwa ke icala kade silikhangelele kakhulu ukubana beqale ngochivayo.
Kodwa elinye igcwetha umnumzana Hebert Dube uthe udaba lolu luyathabisa ngoba abantu abenze inkohlakalo bayabotshwa.
Themba ukuba kuzaqhubeka kukunje ize iphele i-corruption kwele Zimbabwe.
Akwaziwa ukuba kuzabotshwa kumbe hathi umnumzana Whitney Chivayo okucathengelwa ukuba wayedlelana lababili laba. Uyakuphika lokhu esithi umpofu lo Chimombe ngabantu abangathembakaliyo. Ngolunye udaba umongameli Mnangagwa namuhla uphawule uhlelo lweZimbabwe Multi Sectoral Drugs and Substance Plan 2024-2030 olusho sekulwisana lezidakamizwa kusetshenziswa imizamo ehlukeneyo egoqela ukupha abatsha ithuba lokukhulumisana lohulumende ukuqeda udubo lolu.
Namhlanje siphawule uhlelo lokulwisana nezidakamizwa esizaba lalo kusukela lonyaka kuze kuyefika u-2030.
Okhulumele Studio 7 umnumzana Gugulethu Moyo okuhlanganiso elifana nalokhu eye-anti-drugs culture uncome okwenziwe ngumnangagwa.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijele ukubamba inja ikakhulu ntshontshe ikusasa labo.
EleZimbabwe libhekane lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo okwenza ukuba elakusasa labo ligcine liphambaniseka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.